namhlanje sesiye siye ko story bese sithi sinkomo zethu singama wathi nje kade manengi thiyeni kodwa inkomo zethu kazisatshintshwanga nje abantu abatshintshela inkomo bangu-7 ngendlela yokuthi i-price yemali ade bethi inkomo ade besitshintshela ngazo bezingachasiseki ngoba izezitu ezabo bezidula ezethu sezichipa ngoba ethu ngathi ama-KGs amaningi bona sebesithengisela ama-KGs aphansi.
Kungani lithengisa inkomo lezo?
Ezinye kazizali, ezinye sezicuba. Ngimali njengoba kathesi kunje asitholanga lutho so uthi ngaphunguyiyekela nje inkomo induna ivele kucina kungasakuniki lutho.
Umhlupho lwendlala lunjani khona ngapho ensuza?
Thina lokhu esabhalisa amabele wona kuthiwa nge-green zone aye imota kumbe zabuya kabili zibuya ngobusuku kodwa asizange sithole mabele wona nawo ayi-green zone ewadini yethu khonapha ku-ward 11 amasebhu akhona yiwo yiwo ahambela phambili abantu njalo nengilisa naloo yiwo okuzayo ungilisa wezano so ungilisa sisahamba la sisiyalanda amabele lawo kuthiwa ayalanda so sathi sifika khona ngale wafo wasishiya phandle wafo wathi hayi amabele ayalandela kusasa so kuze kunamhla kumbe sekule 4 months zonke singazange sibone isayini yamabele ukuthi kuthiwa kulamabele abuyayo khonapha esuza kanti lokhu bekhala ngendlala kunzima sibili sela MP luudlini lisenyetha kasilayo ngoba kasibazi ngamehlo khonapha lokhu ebavotelayo ngoba ngabezani kwathi bashota abantu be-MDC so siphele nzima thina la.
Lilo hlupho bani ekutholeni isivuno esithe xaxa?
Siyaswela khonokho kokulimisa into eziyinhlanyelo nokuthi njengokuba nyaka lezwi lwakhona alizange linye kodwa minalimile sathola inhlanyelo yethu hhayi thina sibizwa njengabantu okuthiwa ngabantu abalimayo sisuze
abantu kuyini abakwenzayo ukuthi bethole ukudla
sithenga amabhayedi $10 so ukuze ngiyithole le bhuku $10 yakhona kunzima kule mali zenezezesocial wishlelo lezi ziyabuya ababangaka abantu abazithola imali lezi so ungakhanyela la imali ye-social wishlelo iyabuya abanye balokhu bagcina ukuhola bathi bebuya behola lapha abanye kwabuya imali yabo ukuthi iqhebile abanye phansi nokuthi umuntu lokhana ezinye imali zakhona ziya zikhansiliwe so khonaphana yinto esingayaziyo ukuthi khonaphana ukuthi uhamba njani.